umnotho welizwe uma ngobongobo inengi labantu abalamsebenzi ongabapha imali ngesikhathi ukuthi abayitholayo kuba nzima ukuba bayithole emabhanga osekubangele ukudambisa amalungiselelo elanga le-Valentine's Day. Umnini wevinkili elithengisa imithi lokutshiyeneyo, unkosikazi Lorraine Hadebe, uthi waqala ukulungiselela leli langa ngoZibandlela, ethi abantu bayathenga kodwa akufanani leminyaka edluleyo, ethi bakhangelele ukuba lebhizimusi.
Hayi, thina sesilungiselele sibili since from ekupheleni kwaJanuwari sabe safaka ama-display yethu. Sase safaka ama-gift ethu eshopu konke kurethi. Abantu bayathenga kodwa akufanani ngeminyaka edlulileyo, kodwa hayi bayathenga sibili. Sikhangelele ukuthi namhla sizaba busy kakhulu njengoba amalanga sesafika. Siyavuma konke, iko-cash, swipe, cash, any form of payment.
Evumelana lo Mahadebe, umnumzana Love Momoyo othengisa amaluba uthi ibhizimusi liphansi kakhulu njalo lonyaka kuzaba nzima ngoba ngalesi sikhathi eminyakeni edluleyo uyabe eselabathengi ababhukhise amaluba amakhulu.
Ibhizimisi yamaluba i-right yona, kodwa-ke kwalezi nsuku angikwazi umbe kungenxa yokuthi i-economy esuphayo abantu ukuthi abalazimali imali zingatholakali emabhenki. So siyabe sikhangele ukuthi nge-Valentine lathi sithole ukuthi siphile, kodwa kwalonyaka kuyasimangalisa. Kukhanya vele ama-customer kasiwabona, singazi nje bazabuya nge-last minute, but kodwa akusathembisi ngoba eminyakeni kunje lamiyabengathi nxoseni nama-customer amabili amathathu asebuyathi afuna ulutho, kodwa kwalonyaka angingatholi ngitholelo ngayona eyodwa.
Umnumzana Thembani Maphosa uthi yena umuntu wakhe umthanda malanga wonke, kodwa kulabo abavame ukulithakazelela leli langa basenkingeni ngoba ilizwe alilamali, ngitho lamabhanga awaphi muntu imali, ngakho imali yezipho ayikho lonyaka.
Hayi, mina ngikholela kikho, ngikholelwa ukuthini umuntu wakho mamthanda uzamthengisa nsuku zonke, kungamele ilanga elilodwa elibekela ngabanye abantu la. Hayi, kulaba abakholelwa kikho kuzabaafekta ngoba imali ayikho emabhenki, sake sibabone bethengelana amaluva lani lani abasoze bathola leyo mali ukuthi bayathengelana ngoba umkhono nawo sowasebavuma.
Unkosazana Lulu Brenda Harris uthi ilanga le-Valentine liqakathekile ngoba livuselela uthando, kodwa ukuma manzonzo kwezomnotho kuzaphazamisa abantu abaningi abavame ukulithakazelela leli langa.
Ilanga le-Valentine lihle sibili nxa izinto zibambeka, imali ikhona emabhanga. Manje khathesi akunzima mzukulwami, angeke sikwanise sibili ukuthi sithandane sithenge amaluba da singela mali siyadlala endlini sedla amaluba. Hhayi, akwenzi sibili lokhu.
Ilanga le-Valentine lithakazelelwa ngoNhlolanja ngelanga lesi-14 njalo laqala emazweni aphesheya kolwandle osekungumkhuba osulandelwa ngamazwe amaningi. Wobulawayo amavinkili ambalwa lendawo zokudlela sezilungiselele leli langa, ubonakala ngombala obomvu abathi kutshengisa uthando. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.